Yebo, kuleqiniso umnumzana Khawuzani ubotshiwe ngamapholisa namhla ebusuku ebusuku madaba kakusa ebotshelwa ukuthi wetheswa icala lokuthi nguye ongabe watshisa e-Highfield lapho kwatsha khona emahhofisini ezamtf.
Ye, ngokuzwa kwenu bathi kungani bembopha kathesi sona isehlakalo lesi sayenze isikhathi eside, kukhona yini abasebekutholile?
Akula lutho asebetholile ngoba bazenzela lo msebenzi baphonga ubopha nje mahlayana. Na usakhumbula kuhle bake babopha uJames Chidako abemethesa icala elifanayo bamkhulula. Ukuhlukuluzwa kwabantu okwenzakalayo nje ijikelele iZimbabwe yonke, umnumzana ukomiti layo yazi ukuthi bamhlukuluza kulezi nsuku ngendaba yokwesaba ukuthi ukhetho lukuhambanga kuhle abantu bangagcina besenza omvukela elizweni laseZimbabwe.
Ongakathesi selike lezwa yini ukuthi uphethwe njani estokisini?
Asikezwa lutho, kodwa ukugcina kwami ngama-hours omsebenzi ube iloya lakhe belingekenelisi ukuthi limbone uKhawuzani, njalo amafoni akhe abesethunjiwe ngamapholisa bangazi kumbe bebewahlela kumbe bebesenzani, kodwa besebemthathele ke amafoni akhe lawa.
Manje lina ikakhulu ontanga abebandla le-MDCT lithatha njani lokhu? Akwelithina selisesaba ukuthi liqhubeke ngomsebenzi wenu phambili?
Hhayi, asesabi lutho. Akulacala esilethileyo thina. Into esiyifunayo kuphela yikuthi uZimbabwe ebe le ngqubela phambili, kube lo khetho olutsha. Ngoba yathi lolu khetho olwenziweyo lwenziwa ngobugubuzelo obukhulu nguRobert Mugabe lezi kliwe zakhe. So esikufunayo thina futhi iZimbabwe ibe lo khetho olutsha, ukubotshwa noma ukungabotshwa sesabi lutho. Siyaphambili sikhankasele ukuthi sifuna ukuthi leli lizwe libe lo khetho olutsha oluzakwenziwa okuqondileyo okusemthethweni, kube lo mthungameli weZimbabwe okhethwe ngabantwana beZimbabwe.